eyiyo inkulumo ebandise ukukhulunywa yi-IMF. Akula mnyaka kumbe ilanga engezwa i-IMF futhi vele nina alibhadali izikweletu zenu athuthoze silincedise. Hhayi, ngoba phela siyazi ukuthi hleli i-IMF yinhlanganiso e-diplomacy abasoze bakhulume bachasise into abayikhulumileyo emhlanganweni. Kodwa hanti thina siyabe sivele sikwazi ukuthi izikweletu zethu ziningi kakhulu. Ukhangelisise imithetho yethu yemali, ama-policies ethu akahambelani yesingathi ngesikhiwa i-conventional economics. Angiboni ukuthi kungaba loncedo ngoba ubudlelwane lamanye amazwe awuqondananga nomnotho kuphela, uqondane namalungelo empahla, ama-property rights, ama-human rights lokunye okuthiyene. Yikho angiboni ukuthi kule nto izaphuma la.
Ngaphandle kwezikwelete babungwenya lokunye okungahanjiswa kuhle iZimbabwe okufana lamalungelo okhuluma ngakho, i-IMF labo World Bank ubona ngani bakuthethe njani ukwethulwa kwemali entsha eZimbabwe leyabathi isigi?
Ungibona ngathi ukwethulwa kwemali entsha ayisonto engabahlupha ngoba kulezinye izinto abavele bezikhangelisisa nxa beqonde ukulungisa ubudlelwano phakathi kweZimbabwe namanye amazwe. Lokho ngithitha ukuthi kumbe ngamadola kumbe ngisebenzisa amarandi kumbe ngamaziki, lokhu abanandaba nakho. Bakhangelisisa izinto eziqondane ezingathi khona ama-productive sectors, i-consistency ye-policy, imithetho yenu ye-investment, i-corruption, ukuthi liqeda imali eziningi kanjani, lisapota amakhampani kahulumende, kutho i-privatization yinto eqakathekileyo. So abonisupho wethu nxa bekhuba nge-engagement abakhangeli ukuthi imali elisebenzisayo yiphi, kulama-fundamental sectors abakhangelayo.
Nxa i-IMF ikhuluma nge-re-engagement lele international community ukuzama ukudlala indima ukuthi iZimbabwe idlelane kuhle lamabhanga omhlaba lamazwe omhlaba, i-IMF ndima bani okumele idlale kumbe ndima bani engayidlala?
I-IMF bavele banama-protocols abo, imithetho yabo kumbe izitshengiso zabo abazinikeza amazwe wonke ukuthi nxa lifuna ukuthi lithathe isikweleti lithi kumbe lidlelane labanye amabhenki. Esingathi khona eZimbabwe into yokuqala kuyabuza i-African Development Bank ukuthi ubuhlungu benu yeZimbabwe bumi kanjani. Into yokuqala ngoba i-IMF kayisebenzi lamazwe e-Africa angasebenzi kuhle le-African Development Bank. So kungaze kufike inhlanza lokuthi sesisebenza kuhle le-African Development Bank bayathuthiseka ngama-interest rate ethu, bayathuthiseka nge-policy consistency, bayathuthiseka nge-independence ukuzimela kodwa kwe-reserve bank engayenzi i-program kahulumende. Nxa i-ADB African Development Bank ingathi hatshi uhulumende weZimbabwe kasangcolanga, ye singaqalela khonapho.